Sena go VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lechonjani mthwaka zomuhle olumukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 14 kuLwezi 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
$2 billion for the higher and tertiary education ministry. I think our higher education, higher and tertiary education, I think innovation and science and technology development for their various programs, $2.2 billion.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo engena ku $63.6 billion.
Ama salaries yethu kasakhani ukuthi thina sithenge ema groceries esiwafunayo, ukuhambisa abantu bana bethu ema schools, ukugibela amalisi sisiye emsebenzini and back, ukuthenga ukudla.
Abongi abasebenza ezibhedlela lemakliniki kamasipala weHarare bemba phansi besithi kababuyele emsebenzini umqashi aze abaholise imali abayifunayo. Ngosuku lwanamhlanje eminyakeni emibili edluleyo kulapho ibutho elangena khona eHarare lahluthuna umsakazo weZBC njalo lamemezela ukuthi selidilize uhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezimali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo namuhla engena ku $63.6 billion. Ugatsha lwemfundo yaphansi leyaphezulu yilo oluthole imali ephezulu engange $8.5 billion. Ugatsha lwezempilakahle lona luthole i $6.5 billion. Kodwa siza phenduka kulolo daba silethulele lona ngokugcweleyo. Siya kudaba olulandelayo. Abongi abasebenza ezibhedlela lemakliniki kamasipala weHarare bemba phansi besithi kababuyele emsebenzini andubana umqatshi abaholise imali ehambelana lesisindo sedola leMelika emkambo wamabhanga ngoba bengenelisi ukuya emsebenzini ngeholo abalitholayo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lokho kuphuma emhlanganweni wenkokheli yenhlanganiso yabongi babomunicipala emadolobheni lemaphandleni eZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union lentatheli zindaba eMedical Center eHarare. Unobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Thaddeus Chisango ulandisa ngezikhalazo zabo.
Ama salaries yethu kasakhani ukuthi thina sithenge ema groceries esiwafunayo, ukuhambisa abantu bana bethu ema schools, ukugibela amalifts sisiye emsebenzini and back, ukuthenga ukudla sisiye emsebenzini, konke lokhu akusakwaniseki.
Uqhubeke uChisango ethi lesi simo sibeka impilakahle yezakhamizi zonke zedolobheni leHarare engozini.
Kusonisa ukuthi sokule problem enkulu kakhulu lapha eZimbabwe ngendabase health. Abantu bazadwika kakhulu, abasatholi uluncedo abafunayo ezibhedlela.
Omunye wabongi beHarare unkosikazi Yeukai Nyamunga omu-registered nurse ehlangothini lwababelethisayo uthi isimo abakiso sibaphatha nzima sebesehluleka lokusa abantu ababo esibhedlela lapho bethe bagula kumbe behlelwa ingozi.
Most of these charges they are charged in RTGS dollars, But the truth be
Banxa imali ezihlawuliswayo zingezihlawuliswa ngemali yakuleli, iqiniso yikuba lokho kwenziwa kukhanyelwa isisindo semali yakwele Melika. Kungakho sisithi iholo lethu alisatsho lutho. Kubuhlungu ukuba uthi wena ungumongi owafundelwa umsebenzi, ngathatha isikhathi lami ukuyafundela umsebenzi. Sengisehluleka ukunakekela imuli yami, sehluleka khona ukuthi ngibatholise usizo kwezempilakahle lapho bethe begula. Kubuhlungu kakhulu.
Let alone fend for my family's health needs, so it's quite worrying.
Ukungayi emsebenzini kwabakuhlangothi lwezempilakahle kumasipala weHarare kwenzakala ngemva kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezedlula ezimbili kwabodokotela abasanda kuphutsha izifundo abasebenzela izibhedlela zikahulumende bekhala ngodubo lunye lweholo elingaseneli ukuhlawulela indleko yokuya emsebenzini. Abongi laba asebelensuku ezilitshumi beqale ukungayi emsebenzini bathi akekho othe wazama ukukhulumisana labo ngaphandle komqondisi wohlangothi lwezempilakahle uDr. Prosper Chonzi, abathi uke waveza ukukhathazeka kodwa kwaphelela emlonyeni kungela lutho olubhalelanwe phansi. Umeya weHarare uMnumzana Herbert Gomba uthi lanxa kulilungelo lezisebenzi zonke ukutshengisela ukukhonona kwazo, kuqakathekile ukuthi kukhulunyisanwe lezisebenzi zonke zikamanisipala hathi ngohlangothi. Kodwa abongi bona bathi ukuthiwo nguGomba yikubeyisa ngoba abakhala ngakho kungabe kwehlukile lezinye inhlangothi zikamanisipala. Kumele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 1360, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Silethuleleke udaba lwethu oluhamba phambili, udaba lwe-budget yomnyaka ozayo ethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele ePhalamende namuhla. I-budget le ingena ku-63.6 billion Zimbabwean dollars. Ugatsha lwezemfundo yaphansi leyaphezulu, i-primary and secondary education, yilo oluthole imali enengi i-$8.5 billion. Lulandelwa ngolwezempilakahle oluthole i-$6.5 billion. Kubika uGibson Bebe.
Uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ibikhangelwe ngabaningi yethule namhlanje edayele ePhalamende. uMnumzana Mthuli Ncube. Uncube wazise ukuba ugatsha lwezemfundo luqakathekile kakhulu ekuvuseleni isimo somnotho elizweni. Yikho becabange ukulupha amabhiliyoni edlula athoba minimbili amadola i-$8.4 billion.
$2 billion for the higher and tertiary education ministry.
Kwezemfundo sizabona ukuthi wonke umntwana uyafunda ngoba uhulumende ufuna wonke umuntu afunde. Ngizakupha imali efika $8.5 billion kugatsha lwezemfundo yaphansi, iphe $2.2 billion kugatsha kwezemfundo yaphezulu.
Ngesikhathi odokotela labongi bekhalala umsebenzi bekhonona ngokusilela kwemitshina yokusebenzisa leholo eliphansi, uNcube wabele ugatsha lwezempilakahle amabhiliyoni ayisithupha lengxenye yamadola $6.5 billion okumangalise abaningi. Uqhubeke sithi umthelo wokulubile ekhulwini 2% tax uzaqhubeka ngoba uqakathekile ekuvuseleni umnotho welizwe lokubuthanisa imali ephiwa abantu abadala yempenjeni. Ingcwethi echubulane zombusazwe uMnumzana Lulungisi Dube uncume kakhulu libhajethi esithi ingalandela ilako ukuletha intuthuko elizweni.
Le imali ephiwe ugatsha lwezempilakahle i-health ale education ugatsha lwezemfundo kuyathokozisa kakhulu ngoba siyananzelela ukubana i-health le-education yizinto eziyisiqokoqela kakhulu kulokho okubizwa ngokuthiwa i-human capital development, okuyizo iziqokoqela ngoba siyananzelela ukubana wonke amazwe athuthukileyo athuthukiswe ngenxa yempila kahle yabantu babo leskills kumbe ukwenelisa kokusebenza kwabantu babo. So lokhu kuqakathekile kakhulu ukubana ingaza zenezo zombili zithole imali edlula imali ephiwa ugatsha lwezebutho, ngoba siyananzelela ukubana iZimbabwe ayisilo lizwe elisempini.
Lokhu kusekele ngosokhulayo uMnumzana Dakawela Kobetsayi othi kuyajabulisa ukuthi ilizwe lisekela imfundo, ngoba elakusasa lelizwe lisebantwaneni abafundayo.
Siyaqhayizela izandla ukuthi kulonyaka bacabange ukuthi benike i-education imali eningi ukwedlula abadade bekwenza khona eminyakeni edlulileyo. Kodwa sikhayela ukuthi imali lezi zisetshenziswa njengoba kumele zisetshenziswe. Beke bekhiphe lawo at least ama-feeder schools alawo agcwele endaweni zabo Mathebeni South.
Omunye njalo osakhulayo uMnumzana Mnashe Mdutsa uthe uthokozise ukuphiwa imali wabatsha abanamabhizimusi asaqalayo.
Ibhajethi leyi ibhajethi enhle kakhulu ngendlela engiyibona ngayo. Inhle ngoba sibonile ukuthi uminister Kathesi for the first time unike imali enkulu enika kwezomfundo. Silinganisa le imali ayinike kwezabebutho lendawo ezinjalo, kutshengisa ukuthi Kathesi inhloso ekahulumende ikuthini kulungiswe imisebenzi, inhloso kahulumende ikuthini kuphakanyiswe ilizwe kukhuliswe umkhononi weZimbabwe. Sibonile njalo ukuthi i-budget lay ilesihawu labantwana abasakhulayo, ufake imali engange $500 million lay eyimali eyabantwana abancane abasakhulayo abangaba lesifiso sokuqalisa ama-business.
Uncube uveze ukuba ukulungiswa kwesilindelo sendizamtshina eseRobert Mugabe Ntanyana Airport eHarare lemitshina yokugaya ugetsi lokusebenziswa kwamalahle awewange ngenye imisebenzi ezenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ephumelela okwamagama. Ezinye iyingcwethi ezigcubulana zomnotho zithi zamukele ngemibono etshiyeneyo ibhajethi ka-2020 zisithi ikhanya ibukeka ephepheni, kodwa-ke izoyicela ivuthiwe kukhangelwa ukuthi izolandelwa na nguhulumende. Ugatsha lwezindaba zasekhaya olilo uhlangano lwamapholisa lwabele ama-billion pose amathathu, i-2.8 billion, elozongezelele zobutho ama-billion athoba mnembili lingxenye. Ngimele Studio 7 iseHarare, ngiuGibson Pepe.
Ukuhlaziya udaba lwebhajethi lolo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ebungulayo ezombusazwe.
I-budget namthulileyo yazise ingathi slightly different nje siyicompare neyayifaka last year. Ingathi ile-focus kakhulu on ama-issues e-service delivery ongakhanyela kuso. Into ekuhle ziphume zicaca okokuqala ukuthi indaba yakhe ye-2% lena vele kayichiyanga uma ngayo angani kahlukani layo. So izabe ilokhu ikhona ukuthi befinance abantu bafuna ufinansa ngayo i-service delivery. Usubsidize into ezinjengabo zupho bona labade bevele bekwenza hophe ukuthi kuzaba njalo. Kanti bathi futhi kubhajethi yakhe bafuna u-add another $540 million ekuthengeni amanye amabhasi ezupho lokusubsidize izupho isuka kuma-2% enalawo akazi. Okunye kuphuma egcekeni but kungani kufihlekele indaba yokuthi bazalungisela abantwana bezikolo ama-sanitary pads, looks like a positive move engathi ingafuna ukukhangelisisa ibonakala ukuthi ingaqiniswa yini. Then in terms of issue devolution evelimeleke ngabantu abaningi, i-budget ayispelli out kahle exactly ukuthi bafuna ukuthi ibekwe njani imali le devolution, i-specials consider ukuthi le mthetho ye-devolution ayikalikhona. So izaqhubeka njenganale ebuyileyo kathesi esipose othakule imali ye-devolution, but we don't know ukuthi i-custody yayo mbani, imithetho yayo imi njani and so forth. Nakathi ubhajethi kuphuma nje ingacaci ukuthi exactly iphuma ini njani. Maybe the other things nje zingakhangelwa ukuthi i-tax free bonus ingezelele from 1,000 to 5,000 kuqala ngoNovember, kuthethele ukuthi abantu abaningi ibonus yalolo nyaka izabe i-tax free njengoba abantu abaningi bengayihola imali engangayenaleyo.
Ubona uhulumende efeza yini kuzonke lezi zithembiso? Le mali yokuqhuba lezinhlelo uyitholakala?
Into ebusuku ngebhajethi futhi liphupho sisithandekile yabo babephupha nje ukuthi bafisa ukwenzeka, but usukhangela ukuthi iside yangkhona eqinisa amaphupho akhona ini njani. Kuyokucaca vele ukuthi umasikhari ukuthi hayi izifiso lezi ukuthi ziphumelelisiwe kunzima. I-tax yangkhona abayikhulumayo ezafinansa ibhajethi yonke le iyavela ngapha, amakhampani engakavuki i-agriculture asila temba sikwazi ukuthembela ezulwini asila sho ukuthi liza kuba khona wasoze libe khona abanye imisebenzi kayikho i-income tax yayisoze ibe khona and so on so i-budget yakhona i-continue yena lena yokuqala yokukhiyakhiya asazi phakathi komnyaka ezosokuvumbula kokunye ukuthi imali kayidoko endaweni ezinje kayithathwe ngaphi kube njengoba the sithathwa kuma-airtime asazi tax izangezelelwa ngabhati hhayi in terms of ama-realistic figures sibilabalayo imali yoku finance i-budget ke ngendlela abakhuluma ngayo.
Kumnumzana Vekezela Madumafuzwayo ucubungula ezombusazwe uxoxa ecingweni losithandekile emhlana we-Studio 7 eseGwanda. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sihlolisisa ukususwa kwayengumongameli uMoyi uRuth Mugabe embusweni kanye lodaba lwebhajethi ethu namuhla. Thumelani iWhatsapp kunombolo ezithi 0012 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezibela kwamanye amazwe ngamafithane. Kulabantu abayisithupha abangaba belimela kubi kusehlakalo sokudutshulwa okwenzakale esikolweni seSogas High School eLos Angeles eCalifornia khonapha eMelika namuhla. Umthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court usunqume ukuba kumele kuhlolisiswe amacala okubulawa mahlayana kwabokholo lwesimuslim abeRohingya kwele Myanmar. Ngosuku lwanamhlanje eminyakeni emibili edluleyo kulapho ibutho elangena khona eHarare lahluthuna umsakazo weZBC lamaphephandaba kahulumende njalo lamemezela ukuthi selidilize uhulumende ngoba wayelawulwa yizigilamkhuba ezazigombolozele owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Lokhu kwaba yikuqala kokugenqula kukaMgabe embusweni angena uMnumzana Emmerson Mnangagwa yena owayesanda xotshwa ngumgabe esikhundleni sokuba ngomunye wabasekeli bakhe. Abantu abaningi baba lethemba lokuthi uMnangagwa wayezaguqula izinto abuse ngendlela eletha impumelelo njalo ehlonipha amalungelo. Kodwa abanye bathi umbuso kaMnangagwa muvi ukwedlula okaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF uMnumzana Belief Gawule lo dokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa. USibanda nguye osungula lingxoxo.
Okuqakathekileyo ukuthi sifazeke namhlanje ukuthi abebutho babe senga ezimithi ngoba phela bagcina bekhiphe laye uMgabe lo ngemvana kwalokho bagcina njalo bengabantu abalimaza abantu bafaka isisekelo sombuso welizwe eceleni bazenza bona abanikazi bomthetho welizwe. Ngibonani kwaba into embi kakhulu okufanele izizalelo zeZimbabwe zikhangele njengento engafananga isenzakala nxa kulokhu hulumende okhethwe ngabantu kumbe ongafakwanga ngodlame njengalo esilayo kwanamhlanje.
Babukawule lathi lingena ibutho lathi lizama ukususa izikhohlakali izigebengu izigilamkhuba ezazigomboloze uMgabe ezazibulala umnotho welizwe ngenkohlakalo. Kodwa udaba lwenkohlakalo luyaqhubeka lalamhlanje.
Inkohlakalo mina ngiyiboni ngaphandle kwabantu laba abakhona phakathi kwethu bafuna ukwehlulekisa uhulumende. Abantu abanjalo basazwe beswela kale ntumamini. Esenele sikuqaphele kakhulu ukuthi sibakhangele, sibakhiphe. Izisona vele singabakhona phakathi kwamabele, esenele sikhitshwe ukuze amabele kukhule kuhle. So kumele sikhangele izisona senese sikhona phakathi kwabantu, sizisuse. Kungakhapheleki imbe sile tag yezanu PF kumbe sibelethi tag yani, kodwa singaba yisona. Ngokunjalo abantu abasisapothe izinhlelo zikahulumende lezi, aso bantu beopposition kuphela, kulabanye within the party zanu PF abasisapothe izinhlelo zikahulumende lezi, abalenjongo zabo ezithile abalazi. Kanti esimumo lowo khona okuningi ngakho lathi kusenzakala okwezimali kokule prizes kolokho, kanti kuyikuganga nje kwabantu abathile abafuna ukwehlulekisa uhulumende.
Nanso dokotela Sibanda yakhuluma ubaba Gawule.
Umnangagwa esethethe umbuso welizwe ngodlame olwenziwa ngamasosha, kusuke kwahuquluzwa izimali ezifika ama 3 billion zikhitshwa ku reserve bank zinikwa abantu nje kungekho segcekele ukuthi laba bazathaya ngobani. Siyazi njalo ukuthi izinhlelo zokubulawa kwabantu ngemva kokhetho luka 2008 zingaphansi kwamakhala kamnumzana uMnangagwa. Kubulawa abantu ngamasosha bengavimbele, bengalisanga, bebaleka. Inhlelo esezenza ukuthi namanye amazwe abone impela ukuthi le nto ibivele ikhulunywa ngomnangagwa iliqiniso, ukuthi izinhlelo zakhe zikhanya isikhathi sonke, kuba nokuthi lapha adlule khona kuyafiwa njenge kuphela. Khonokho kuyinto ebuhlungu kakhulu kwaZimbabwe. Kathi izimali kuthiwa ziphumile entungameli ezintsha e-reserve bank sezigcwele ezitaradeni kubantu abazithengisayo, ilizwe nje selingathi agwirei. Langaphansi kukaMugabe akuzange kube lobudlova lokubula kwelizwe okufana nalokhu esikubonayo ngaphansi kukamnumzana uMnangagwa nabantu bakhe. Ilizwe selingabantu abalutshwane, kubuhlungu kakhulu ungakhanya ukuthi abantu abadubeka kanjani, akulazibhedlela.
Baba Gawule, singafaka imisebenzi kamongameli Mnangagwa esikalini esilemiklomelo eqala kohodwa kusiya kwelithumi, ungamupha imiklomelo emingaki?
Ngiyananzelela ukuthi uMnangagwa uthi ngemva kokuthi sengenwa eselokuzwe sekusekondwe iparty yakhe ukuthi kangeni othwangirayo babekhona bonke babuya babusisa onke ama-opposition parties zibusisa, esitsho ukuthi ayevumelana lakhonoko okwakwenzakele. Umongameli wenzile umsebenzi wakhe, wonke abantu bakhuluma bekhululekile, bekhuluma intando yabo ngenxa yokukhululeka okulethwe nguMnangagwa for the first time elizweni lethu. Abantu babethi nxa bekhuluma bethalaza besesaba lokuthi ukhulumane.
Dokotela Sibanda, phakathi kwemiklomelo elithumi ungamupha emingaku ubaba uMnangagwa ungaphendula ukukhulunywa ngoGawule?
Angithi uyabona ukuthi uGawule sivele wehluleka lokumnika inhlomelo
mana ngithi khonaphana ngilibele ntungamele ukuthi shuke izinto zaba ziningi alibe kwabe ngumhloliso ngangingamnika 90%.
Dokotela Sibanda,
ye awuboni ukuthi uMnangagwa akafiki ku-1 kubo 0? Akalahlelo olodwa uMnangagwa oluphumele ukuwazame ngelapho ukuthi athi ye ngifuna ukuthi abantu sithi thina si-new dispensation, kwafa lokhana kwabolela kachana.
Baba Gawule, singene kudaba lwebhajethi ethulwe lamhlanje. Abanye bayabuza njalo bayakhonona ukuthi kungani ezomvikela zithole imali edlula e-social welfare.
Udinga ukusekelwa umthuli. Kumithi ikhanti tholakala umthuli. Nga umthuli singakukhuluma nje, umthuli nje udinga ukuthi simsekeleni kuphela, sisusele izandla lezo zokwehlulekisa uhulumende. So ibudget liyana mina kangikhiphi lutho. Ngithi konke okwenzakeleyo, even i-social welfare nxa idole uhlelo oluncane, akumangalizi lokho Nkomo.
Dokotela Sibanda, uyamuzwa ubaba uGawule uthi ubaba uMthuli Ncube uyibambe kudle mpela ibudget.
Lokuthi kuthiwa kule budget kudlala ngesikhathi. Udubo olukhonayo lokuthi uMnangagwa kalandeli ihlelo oluyalwe lufakiwe wenza umathanda nje, kakwazi vele ukuthi lizwe ngabe manejwa kanjani. Yikho phela lalimuzwe ekhuluma ngokuthi amasotsha ngawethu akukhulunywa lokhana kuyabulala umkhonomi, ukwenza njengefitha selizwe.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF uMnumzana Believe Gawule. Kusenjalo inengi lithi kalithokozi lakancane ngombuso kaMnangagwa. Kubika ubathabile Masuku.
Umsakazo weStudio 7 uxoxe loZulu kobulawayo, lapho inengi elithe ababekukhangelele kuhulumende akufezekanga ngitsho lakancane. Okukhona yikuba impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla, kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi. Abanye babuye bathi mhlawumbe uhulumende kamgabe wayengcono kulalo okhona manje. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Ekothe Ncube owenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Isimo selizwe ngemva komnyaka lokho kwangena lo hulumende okhona siyethusa kakhulu ikakhulu kwezokudla kwezokuphila nje okosuku ngosuku. Isimo sesakhwela kwakhwelise kwakhwela yonke into kwakhwela electricity kwakhwela amanzi kwakhwela ijukela akulanto ethengekayo. Ngakho ke emuntwini weZimbabwe wayekhangelela ukuthi kuzoba lenguquko wethuke kakhulu ngokuba impilo ibuhlungu ngendlela edlula lokho esasilakho esasiphila ngaphansi kwakho ngaphansi kwamgaba sekuphindwe kaningi ubuhlungu lusizi 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 konke.
Umnumzana Thelani Dube ongumbalisi uthi eminyakeni le emibili kuningi osekuguqukile impilo kuZulu isinzima ngamandla.
Nxa siqathanisa u-2017 November lo-2019 November uzafika ukuthi kunengi osekuthe kwaguquka. Ngo-2017 abantu bebeleholo kade lithenga izinto bezithengela, kathesi abantu kabasaholi izinto kasathengeki. Ngo-2017 imchove ishiphila abantu begada santando, kathesi abantu sebegcwele emabhasini atshonela inelwe. Nxa sesikhangela ukuthi generally nje in terms of i-atmosphere abantu lapha babengantu abalokwesaba ngabo 2017 kusiya le muva test abantu bayakhuluma bekhululekile esingathi ukuthi into enhle kodwa ke generally impilo isinzima ezibhedlela kakusela amadokotela ezibhedlela kakula mithi izisebenzi zizondile phandle la.
Umnumzana Mike Ndiweni umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi umumo okhona manje elizweni ayisiwo abantu ababe ukhangelele kulumende omutsha.
Ngeminyaka emibili esiyedlule akulobunzima ikuthe thathwa umbuso kuRobert Mugabe. Sibona abantu begcwala ezitaradeni bekokosha cha umpululu besithi hayi sizoba lethemba sizaguquka. Wonke umuntu wayekhangele inhlalakahle izinto seziyaqonda zithi kube lobunandi elochako lulutsha elizweni. Akela namhlanje kulobunzima kakhulu abantu bayadubeka abantu abelisa ukuthola imali bathenga ukudla kulamithi ezibhedlela odokotela bayaphahlelwa bayaxotshwa amateacher athas nelisa ukuthi ayemsebenzini ngela emakhaya abantu bayalamba inkomo ziyafa kulamanzi izulu kaliyini songathi sithukiwe.
Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa isikhulumi sohlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC uthi abantu bavele baqilwa kukhetho.
Abantu badubeka abantu badubeka sibili akulanto eright akulanto engcono iZimbabwe isiwesi than lokho eyayikho khona before 2017. Before 2017 isinkwa sasisithenga dollar for two, sibone isinkwa sesingama-$15 khona babantu bahola ama-$100. Sibone ukuthi imali yethu yayi-US dollar kodwa kwathi kungena i-government le entsha i-US dollar yakhitshwa izimali zasala zingamabhondi okuyikuqhili bezwela kakhulu ebantwini. Sabona njalo ukulethwa kwe-2% tax okuyinto enzima kakhulu ukuthi lo gogo sekhaya kosikhobokhobo konala ngazathengi uyatekswa abantu beZimbabwe bathwele nzima kakhulu.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Charity Nxumalo uthi umehluko okhona nje ngamabhasi.
Ngesikhathi kusiba lohulumende lo omutsha besicabanga ukuthi kwesinye isikhathi kuzoba lo mehluko. Hayi amnambo mehluko kumbe wamabhasi yiwo ngaba umehluko kodwa hayi. Hayi bakithi sithwele nzima. Bona amabhasi singagada njani singadlanga.
Iningi labantu lize ukuba eminyakeni le emibili uhulumende omutsha ebusa impilo kaZulu ikhanye isiba nzima ngamandla kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi ngoba losebenzayo iholo lakhe lingasathengi lutho. Izibhedlela kunje azila imithi loba okokusebenzisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Ntombi Ndala kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.